Isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amathono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 1 kumpalakazi 2017 ngusithandekile Mhlanga.
Lo ntungameli inkomo.
Endabeni zethu lamhlanje. Owaye ngumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Phelekezela Mphoko ubotshiwe ngamasotsha ngemva kokuzama ukungena elizweni.
Ufanana lokuthi wena uthi wena inhlathu izajinta ibe libulula. Akufi kwayenzakala konoko. Inhlathu izabe lokho inhlathu. I-cabinet lay isitshengisa ukuthi ke uNangagwa uthathele lapho kuchiye khona umgadi.
Lamuhla eZimbabwe limanyene lamanye amazwe ngelanga lokunanza ukulwisana nokumemetheka kwegcikane le-HIV. Umongameli Mnangagwa selaye uhulumende wakhe ukuthi eguqule umthetho obona ngokuthuthukiswa kwabensundu kwezenotho o-indigenization ngokuphangisa emizameni yokuhuga osomabhizinisi bamanye amazwe ukuthi baze eZimbabwe ngobuningi babo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo.
Iziphathamandla ze-immigration kwele Botswana zibikwa zinikele obengumsekeli kamnumzana Robert Mugabe esangumongameli umnumzana Phelekezela Mphoko ezandleni zebutho leZimbabwe emngceleni wePlumtree namuhla. Sikhuluma nje uMphoko obikwa esezandleni zebutho.
Lokhu kuvezwe ngobengumphathintambo wezemfundo yaphezulu umnumzana Jonathan Moyo ebhala enkundleni yeTwitter kumizuzu esanda kwedlula. Umoyo ukusolile kakhulu lokho esithi kuyamangalisa ukuthi umnumzana Mphoko sebotshiwe yena umongameli Mnangagwa wayethe engaphenduka kasoze abotshwe. Amabandla ezombusazwe aphikisayo asechothoze idale elitsha elikhethwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa izolo ntambama esithi lilabantu abavele babekhona phansi kombuso kamongameli Mugabe esesangumongameli ngakho akulanguquko abangayiletha elizweni. Ibandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Welshman Ncube lichothoze ukukhethwa kwenkokheli zebutho ezibalisa umnumzana Parents Shiri kanye lomnumzana Sibusiso Moyo onguye owethula umbiko wokuthi ibutho selihlalise phansi wayengumongameli umnumzana Robert Mugabe kumaviki amabili edluleyo. Lichothoze njalo kuba khona kukamnumzana Lazarus Dokora kuleli dale lisithi nguye obangele ukubhidlika kwezemfundo. Asizweni ingxoxo lomnumzana Bethnico Bebe umqoqi wenhlelo kubandla le-MDCT ngaleli dale.
Abantu beZimbabwe sebezaba lethuba lokuthi bazibonele ukuthi nxa babecabanga ukuthi umgale uphumile izinto sezizabuyela endaweni engizayo. Ufanana lokuthi wena uthi wena inhlathu izajinta ibe libulula. Akufi kwayenzakala konoko. Inhlathu izabe lokho inhlathu. I-cabinet lay isitshengisa ukuthi ke uNangagwa uthathele lapho kuchiye khona umgale. Umgabe ungakhohlwa ukuthi sithandekile ubevele esenza izinto zakhe ngohlobo lwezana. Ngiza kunika-ke mina imizekeliso eminingi ethengisa ukuthi uthathele khonapho lapho kuthiwa uMgabe. Bona bana abantu ababekhona ababevele bengabakamgabe kodwa-ke khathesi sebengabeke kuthiwa yiNacoste. Ubamisele bonke bona abantu okuthiwa ngabela. Phakathi kwama-ministers angu-20 kulabo mama abathathu kuphela. Kuyasisa konkani ukuthi sekuyele khona fana lapha kulo mkhathi. Okwenzakalayo nje kuphela ukuthi lapha sisuke sangeniswa entweni abantu beZimbabwe bonke bangeniswa entweni yezanu ngenxa yokuthi vele abantu kade bezonda umgabi kangaka basebesithi hayi izanu siyayizonda ngokuphuma kwamgabi izanu siphumile. Izanu kayikaphumi lokhu isaqhatha.
Kodwa abanye bengathi laba ngabavele sebela lokho kuthiwa iexperience, abevele bebesebenza bekuzaba lula yini ukuqhatsha abantu abatsha abangakwaziyo umsebenzi kube yibabane?
Kambi experience yama ministers eZimbabwe yipi? Ngoba iexperience abayaziyo siyaziyo thina ngokudiliza umnotho welizwe. Iexperience esiyaziyo yama ministers ezani ngokuthi bahlukuluza abantu. Iexperience esiyaziyo eZimbabwe lapho ngokuthi bale corruption edlule umuntu wonke. Na unanga kuyafanana lezani. Ngoba iexperience yakhe ngokugama ngalezi zinto. Iexperience kufanele be iexperience yomuntu esimaziyo ukuthi esekuhulumende wayesenza izinto eziqondileyo. Ekuhulumende wayesenzela izinto abantu. Namhlanje kasilamali elizweni isandla lithi. Ngenxa yokuthi kona abantu bona babeqanile. Namhlanje umnotho welizwe ubhidlile waphela.
Abebutho labo abakhona ke.
Kuyafakaza ukuthi ibutho lisebenze kanye kanye laye umpresident uMnangagwa ukuthi bakhiphe umgabe bafake yena. Okwebutho nje into encane esekuseleni. Ungakhohlwa ukuthi ke na muva lokhu besivele sikhala ngabo abebutho ukuthi bayangenela entweni zombangazi.
Lo ngumnumzana Pet Nico Pepe, umqoqi wenhlelo kubandla le-MDCT. Sixoxelaye ekobulawayo.
Onke waba ngunkosikazi kamnumzana Ignatius Chombo, yena obe ngumphathintambo kahulumende osuswe libutho uMarian, uthi ubuhlungu kakhulu ngendlela uyise wabantu bakhe aphathwa ngayo ngabe zomthetho ayalelwe ukuhlawula imali yesibambiso i-bail. Uchomba uthi indlela izibotshwa eziphathwa ngayo ifana xathu leyayisetshenziswa ngesikhathi sombuso wabelungu. Kubika uMavis Gama.
Unkosikazi Jombo utshela intatheli zindaba ukuba ulukhangela ngendlela ezimbili lolu daba lokubotshwa kukaJombo. Eyakuqala njengomuntu wezombusazwe, kwelinye icele alukhangele ngelihlo lokuthi nguyise wabantu bakhe. Kungakuhlangothi lokuba kungowake waba ngumkakhe, unkosikazi Jombo athi waphatheka kubi ngesehlakalo sangomgqibelo lapho abone khona uyise wengane zakhe esehlule ungena emoteni yezibotshwa ngoba efakwe amankentane enyaweni wabotshwa ngezankosi ezandleni. Ngalolu suku uJombo wayalala e-remand prison ngemva kokuba umantshi wedale le-magistrate umnumzana Elisha Singano emncitshe ithuba lokuhlawula imali yesibambiso se-bail. Unkosikazi Jombo uthi lanxa sebehlukana lomkakhe wezwa ubuhlungu obuphindiweyo ebona isiphatho esasinikezwa owaye ngumkakhe lo.
Although he's my ex-husband, I see her feelings as my the father of my kids, and especially the Saturday incident where he was put in leg irons, I cried.
UMarian uthi okwenzakale kuJombo kumvule amehlo ekuthini kumele kuguqulwe indlela eziphathelane lezibotshwa ezilokhu zisasetshenziswa kusukela ilizwe lingakatholi uzibuse.
It's a pity when he was in power, he didn't address that. And I think Themba Mliswa had called upon the ministers to make sure that they look at my conditions of Vasunga.
UJombo umiswe phambi komthethwandaba kamantshi mhlaka 23 Lwezi ngemva kokuba eswelakale okwamalanga ayisichiyagalolunye ethunjwe ngabakubutho. UJombo uzavalelwa kuze kuyefika umhlaka 8 Mpalakazi lapho azamiswa khona phambi komthethwandaba we-magistrate njalo esetheswa amacala ambalwa abalisa elongathembeki i-corruption ngesilungu, ukusebenzisa amandla akhe ngendlela engayisiyo ngesikhathi engumphathintambo kanye lokuntshontsha imali efihla ubufakazi i-fraud ngesilungu. Esinye isizathu esinikezwe ngumantshi sokuncisha uJombo ithuba lokuba ahlawule imali yesibambiso ngesokuthi uyesatshelwa ukuba uzophazamisa ubufakazi kanye lokuba besesabela ukuba engalinyazwa nguZulu ngoba ethukuthele ngaye. Igqwetha elimela uJombo umnumzana Love Mombaduku uzama ukuthi aphiwe ithuba lokuhlawula isibambiso se-bail. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Linjani mahlabe Zulu, linjani Zulu kandaba. Sifisa ukulibikela ukuthi silethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe suku zonke ngo 6 a.m., 2 p.m. la ngo 7 p.m. eZimbabwe. Lisibamba kumagagasi ati 909 meter wave 4930 15580 la ku 6080 shortwave frequencies. ilakho njalo ukusithola ebulenjini bokuzilibazisa kuFacebook ukhasi lethu leVOA Ndebele.
Land of sunshine, land of plenty, land of blue sky, land of promise.
EleZimbabwe lilamanye amazwe omhlaba lamhla linanza ilanga lokwenqabela igcikwane leHIV ele World AIDS Day kobulawayo eWhite City Stadium. Phansi kwendikimba ethi Closing the Tap of New HIV Infections, uAnastasia Ndlovu sipha lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Inkulungwane lenkulungwane zabantu abasuka kumagumbi amane eZimbabwe lamhlanje bebethe gwaqa kontuthu ziyathunqa behlonipha ilanga leWorld AIDS Day lapho abafole bahlabelela bacoxisana ngokuthi umkhuhlane wengculaza bengawunqoba kanjani. Bekungabizwa ozwayo lapho abantu bachichimbe baphelela, abanye bahlolwa igazi kuthi abanye babonisa uzulu ukuba ngempela ungaphila legcikwane lengculaza ulandela imilayo yabomongikazi. Umqondisi wenakhi kobulawayo unkosikazi Senatranyathi uthe baqhubekela phambili besebenzela ukuvala impompi lapho okuvuza khona iHIV kuthi ngo-2030 ibe ingasekho eZimbabwe.
Bulawayo eyiyo iprovince ehosta i-27 World AIDS Day National Commemoration sizama ukuthi siqede umkhuhlane we-HIV ngo-2030. Sisithi abantu bonke balako ukuvala impompi evuza khona umkhuhlane we-HIV.
Ikhansi ledolobho lakobulawayo iphakathi kokutholisa amaphilisi kubantu abathile. Umqondisi wogatsha lwezempilakahle kukhansili yakobulawayo udokotela Edwin Sibanda uthe kumaklinika akobulawayo angu-19 itholisa abantu abedlula inkulungwane ezingamashumi amahlanu ethi lenani labantwana abazalwa belengculaza selehlile kobulawayo kukusilinganiso sokubili ekhulwini.
Engikuthabelayo ukuthi ku-PMTCT, that is the prevention of mother to child transmission, sizitsho omama ukuthi besulele abantwana i-HIV wobulawayo, lokho kungaphansi kakhulu ngenye indlela nasesiloko okuthiwa yi-elimination phase.
Unkosikazi Nomsa Dube ohamba ekhangela abagulayo ezindlini ngaphansi kohlelo lwe-home-based care ucele ukuba uhulumende anakekele abantwana lezigulane kuye labo andubana bethi sebechithiza imali behlonipha ilanga le-World AIDS Day.
Sicela ukuthi ilanga lanamhlanje alithi nxa lizayenziwa kube laba bantwana lalaba bantu abagulayo labondli balaba bantu bezuze something. Lathi thina as caregivers lama community health workers sizuze okokuthi sisebenze phakathi komuzi.
Unkosikazi Zenia Dlomo osuka e-SRC uthe kube kuhle ukuphatheka kuhlelo lokuhlonipha i-World AIDS Day ngoba bona balwela amalungelo emacansini ethi balomlando ukubona ukuba umkhuhlane wengculaza uyaphela usiyafika umnyaka ka-2030.
Khangelane lohlelo lelo le-HIV and AIDS lathi sehlukelwa ludumo. Sehlulela lukhala ngoba lathi njalo nje yinto eyenzakala ezindlini eyenzakala yonke umuzi.
IZimbabwe ngelinye lamazwe emhlabeni jikelele elibhekane lokuzama ukuqeda umkhuhlane wengculaza, kodwa ilizwe libhekane lokumamanzonzo kwezomnotho osekubangele ukuba lihlale licela amaphilisi okwehlisa igciwane emzimbeni kwamanye amazwe. Ziningi inhlelo eziqutshwa lugatsha lwezempilakahle ezweni ngemizamo yokwehlisa kumbe ukuqeda inani labantu ababamba ingculaza ezibalisa ukupha amajazi omkhwenyana lomamazala amaphilisi avikela ukubamba igcikwane layehlisa igcikwane kanye namaphilisi avikela inkonyane ekubambeni umkhuhlane kuhlanganisa lokukhutshwa kwemibiko efundisa abantu ngomkhuhlane wengculaza. Ngimele iStudio 7 wobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Kunjalo nje olwela amalungelo oluntu unkosika olwela amalungelo abantu abaphila legciwane le-HIV unkosikazi Senzeni Sikhosana uthi lanxa iningi eliphila legciwane le-HIV liwathola amaphilisi lemithi efaneleyo kusakuningi uhulumende amele akwenze ukulwisana lo mkhuhlane wengculaza.
Ngendlela esikhangele ngayo abantu bonke bathola uncedo olufaneleyo. As it is, singakhangela ukuthi khona ngitsho lasemakhaya bayizuza imithi yona le kumele bayisebenzise. khathesi eZimbabwe nxa sikhangele nje hayi sibona ukuthi uncedo lwakho nalungcono noma nje imithi yakho ningazanthwa yasalele emuva kodwa hayi singcono abantu bonke bayathola uncedo.
Uhulumende omutsha lo uyatsho yebo ukuthi uncedo bayaluthola mpela abantu kodwa uhulumende omutsha lo kuyini elingamkhuthaza ngakho ukubana mpela umkhuhlane lo utholakale ulwiswa ngendlela yezinga eliphezulu.
Nanxa sikhangela ukuthi khona kwamanye amazwe bale mithi engcono abanye sebesenza lokhana ukuthi nxa kuyukuthi ama-partners ba-discordant so babe bekhangelela ukuthi khona omunye babe behlangana bengaprotected angisho kunomuthi abawuphiwayo ukuthi njani ubancede. So lapha eZimbabwe asikafikelwa yilona lelo ncedo nxa lungafika lapha kungaba ngcono. So uhulumende siyacebananjani asincede ngokuthi ayenze ukuthi imithi le zizakala kwamanye amazwe aphambili izizakale lapha eZimbabwe ngenxa yokuthi nxa ingazizakala lapha lathi sizaphila ngendlela engcono ngegcikwane lenaleli.
Unkosikazi Senzeni Sikhosana ulwela amalungelo abantu abaphila legciwane le-HIV ubexoxa ecingweni le-Studio 7 eseHarare.
Lingakhohlwa uhlelo lwe-Studio 7 Live Talk ngowafast 8 kusiya ku-9 ntambama. Live Talk lamhla sixoxa ngokukhethwa kwedale labaphathi ntambo i-cabinet oselusolwe ngabaningi.
Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Amalunga edale lePhalamende yakweleBhilithane atshengise ukudana okukhulu ngemfanekiso ejojozelwe nguMongameli Donald Trump ebulenjini beTwitter etshengisa inzondo yabokholo lwesimuslim.
Umantshi wedolobho leSan Francisco sethole esinye isizalwane sakwele-Mexico esingelamaphepha okuhlala okusemthethweni kwele-Melika singelacala lokubulala ngemva kokuba icala laso lisetshenziswe njengesibonelo saba ngalamaphepha ngumongameli Donald Trump. Umongameli Emmerson Mnangagwa selaye uhulumende wakhe ukuthi eguqule umthetho obona ngokuthuthukiswa kwabensundu kwezenotho o-Indigenization and Economic Empowerment Act ngokuphangisa emizameni yokuhuga osomabhizimusi bakwamanye amazwe ukuthi baze eZimbabwe. Amaphephandaba kahulumende abika ukuba inguquko efunwa nguMnangagwa ngethi amankampani kwamanye amazwe adinga ukungena kwezokwenjiwa kwamatshe aligugu yiwo wodwa amele abanjwe ngamandla ukuthi abe lesabelo samachumi amane lasishiyagalombili kuphela i-49%. Isabelo samachumi amahlanu lanye 51% kumele sibanjwe yisizalwane zaseZimbabwe. Kambe lokhu kungahuka na abakwamanye amazwe laba? Sibuze olwela amalungelo oluntu umnumzana Difa Dube.
Lokho kokuxosha ama-investors kwakuyinto eyayingafanelanga ukuthi ingabe yayenziwa leyana. Okwezinto ezifana lezemining, ezemining ngibone ngathi kuyinto elungileyo, kodwa into zemining kakhulu izinto ezingathi ingabe zikhangelwa nguhulumende. Kuye lo hlelo olukhangelane lokuthi izinto zemining zihambe ngendlela eqondileyo, ngoba kwesinye isikhathi zingabuya kuma-private sectors. Kuba kuhle, kodwa kuma-private sectors kwesinye isikhathi kuba le ndlela thize ukusuka kungasakhanyi kahle, izinto zingasakhanyiswa ngendlela eqondileyo. Kodwa ngabe baliqondisa ibhili leli ukuthi baqondise umthetho lo ukuthi izinto zikambe ngendlela efanele vele kwakungafanelanga khona ekuqaleni ukuthi ngabe bawufaka umthetho ngale ndlela ngiyazi ukuthi singabantu bamnyama lami nginde ngingumuntu omnyama kodwa nxa ngicabanga ethe broader spectrum ngikhangela ukuthi omunye umuntu uzwa njani nxa ukuthi engathi esithi ukuzokwenza ibhizinisi athole umthetho efana naleyo eyayifakiwe eyayifakwe ngumgabe lokala kwakuvulala ilizwe kwakusenziwa ngumgabe esenza ngumbuso la ngenhliziyo ebuhlungu kodwa kwakuyinto vele engafanele ukuthi ngabe yaba khona
sesingabona yini mnumzana Dube aba kwamanye amazwe bebuya ke eZimbabwe sebezovula amankampani
umthetho weindustrialization babunkomo ngumthetho oyiwo obambe izinto eziningi kakhulu njengoba sasihlala sikhala sikhuluma ngalo lolu daba umthetho weindustrialization abantu before ama-investors bezobuya baqala bakhangele izinto ezifana nezinzane so ngakukuthi kubabopha abasoza bayenisa ukuthi babuye kodwa nxa betshintsha imithetho bewutshintsha okweqiniso ngoba kathesi abantu ngiyazisiya baningi abantu abasese-skeptical ngendlela yokuthi babone umgabe indlela akahengla ngakhona izinto wakuga abantu ama-investors ukuthi akabuye waqeda laphana wabajikela so abantu bazabuya kodwa bazabuya kancane kancane ngoba basadinga ukuthi baze babe lesiqiniseko eseqinisoqiniso ukuthi ngeqiniso utshintsha okweqiniso yini noma yikuzama ukuga ukuthi balethe amabhizinisi abo beceda laphana mhlawumbe after 5 years bawutshintshe futhi bawuguqule
umnumzana Difa Dube ulwela amalungelo oluntu ubexoxa ecingweni le Studio 7 ekwele Bilitani.
It was a Friday, my darling. Was a Friday, 7 zupogine. Was a Friday, my sweetie.
Woza Friday lamhlanje sihamba lo mhlabeleli wakobulawayo uKhwabarati kubika uEzra Chisaspanda
Dasha isizwe kwabarati Khwabarati Ati
Aye yeah
Iningi lithi kontutu ziyathunqa akusela abahlabeleli abanene ngemva kokuba abaculi abanjengolove mama jaivana bayekela ukucula labasithiyayo abanjengomuyi usolomon skuza uKhwabarati uthi abantu bangakhali sekhona ukuzobusisa abantu ngomculo wakhe owezinga eliphezulu
uKhwabarati lo
sekhona lingiboni sengibasophe kancane kancane lingikhuphule ngalo mculo igadilalesile ukuhlula insilo kusela simile kusafani lasentulu kuyangikhathaza ngomdazi onyapantshaza njengonyoni ntshantshaza ngisa ngama-punchline semnyango nyangonqoza The music ya kuboza Chase Maravina ngas Nyobo ngangtini Njimu Khwabarati nyongoloza
Kubula Sasha Kubula Sasha Kubula Sasha
What's that asshole? So?
How you need a mako How you need a velu How you need a mastu
ubonani mthakazi omuhle igama lami ngujafeti lokuzalwa uKhwabarati ngele stage ukuthi uKhwabarati kuchaza ukuthi abantu kabathande lokhu kuyibale ngalithola from iSwana ngangikusatic festival lapho engayenza khona into yathabisa abantu bona babesithi uKhwabarati kuyakurata besithi ngibuye le stage so kuchaza lokhu ngazinika ibizo lami khona lapho
umculo kaKhwabarati ukhanya usungenile ebantwini njalo ujabulelwa ngabantu abaningi Vele ubiza usithini umculo wakho
okwamanje sawuthi ikhula wayo music ngoba angayitholi kahle kahle genre eqondileyo ngalomculo but engakutsho ukuthi umculo wami umumethe kakhulu isintu ubuyithi bethu njengamandebele lapho esaqala khona
Siko Rose Friday siphethe umculo osehlupile ngobulawayo uKhwabarati ucula kanje nje vele yena ke unamadlala nje amangani
How you are the
Yeah.
Yeah, uhobo ratule 3 albums. Yaqala ethi Kaslam and then yes 2 Woza Nhlanhla and then yes 3 engisandi ukhipha ka TCT Silwane. I-music le itholakala kithi asikabile shop ecacayo kobulawayo lapho ukuthi i-music etsifa ke ngapi. Kodwa engakujwe ukuthi uWoza Nhlanhla ukhona kuma iTunes.
Ingoma zika uhobo ratule zikuthazelana ngabathela labatha.
Uyazi ngifuna ukukhulisa ubulawayo ngayo kungakho konke ngikwamisa ngifike lakithi ngifuna ukusabalala ngigcwele umhlaba wonke.
Kuba kuhle uba nabahlabeleli abaningi abaziyo into abayenzayo. Ungene wathaya isicathulo kwezokala uhobarathi ngahayizi ngaklabalali kodwa uziculela kamnandi ujabhele futhi usekhona ukuzovuselela umculo wakondongaziwelele umculo okumele ubulawayo aziqhenye ngawo ngoba ke kodwa uzethunqa yiwo muzi owacathula ezomculo awubani isikhathi silomhawu yekela sihwabarathe ngohamratha kahwabarathi elogazi elimnyama ingoma esithi amakhwela intaba libe nempelaviki elithukela ngimele estudio 7 ngingu-ezra chizo sibanda woza woza friday
Microphone peto yimi kakhladwa ngicela ama flat lapho pasopo suka fast kwam lapho kwenu sadusa yimi khobaratu mtako mnyamo nyongo ndosa sikebe ngesfocus ngifana lo madosa ngijume abatshela bonke labo mamkomposa mina ngisabi noma ngibani ongahlokosa ingoma yakithi le ngifuna malunguza ntamba lesitudle sami leso mafohlosa bona abadala sebetsha ihlokolosa ngasengakhumbula Solomon Sikusa lala ngoxolo Simon Panda wesunduza ngomculo mina amandebele ngizabajuduza Wosalaso kenu kwabarathi kusukuma umhlabathi funa ukuhamba nathi ngoba ufisa ukuthakatha funa ukuhamba nathi ngoba sikhomba ngaphakathi fana kusola imali enhleka sirami namagwala gcwala ungasodlala kwabarathi uzojabula kuqamula ngelirik fana kithi nyakujabula ngena mina kushise phansi fethu nyafutha bomrepa kanamhlanje bophenduka isituta nyarepa ziyakhupha khipha isikhipha ngiyakutipha uyayiswa le nto mina kumsetho bakhulu umthetho fana kithi sesikhona noma benza umona mfuna bacasile khona tukhona ebo clever kazeli mnyama
namakwelintaba uhwabarathi ehlabela kamnandi ke qiba uhlelo lwethu lwalamhlanje ubesenkundleni lapho ehamba lo Ezra Chisa Sibanda kuwoza Friday uhlabela okwezinga laphezulu mpela lucha ha uhlabela njalo ebamsana iqhaza labahlabelela abanengi abagoqela unkwali lo Jays Maravini idlozi lomculo hayi bekumnandi mamhlanga sesinga ziqhiba ezosuku siphe abalaleli inhloko zezindaba zalamhlanje.
Yebo Ntunga, owayengumsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Phelekezela Mphoko ubotshiwe ngamasotsha ngemva kokuzama ukungena elizweni.
Lamhlanje eZimbabwe limanyanela manye amazwe omhlaba ekunanzeni ilanga lokulwisana lokumemetheka kwegciwane le-HIV.
Umongameli Mnangagwa selayo uhulumende wakhe ukuthi eguqule umthetho we-indigenization.
Kwanelo kwalamhlanje, Oliver lelisayo ngontunga milinkomo.
Lami usithandekile mhlanga ngisithi asidibaneni njalo kusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.